kulandela ngalolu hlangano savumelana ukuthi incwadi ingabuya sesikhulumisana labo. Esekuvumelanayo kono ukuthi izinto kazenze kuhle, imonopoli kayifunakali, i-competition kayivunyelwe, se-competition ukwenzela ukuthi bezinye izimoto azizi namazukho malithwane and yona izukho kona akuna original zukho ngama-private buses abantu. Yikho khona kwesithi njani ithi most of them are not even suitable zakithi ukuthi zisemgwaqweni ama-awukhona lawa. Amanye ihluleka loku kukhona uzathola ukuthi amabhasi lawana ayagcwalisa abantu. I-COVID yona le protocol ekhona labayinganzeleli kabalanti abalabo.
Sikhuluma nje uhlupho lolu solunjani kathesi?
Uhlupho akunkinhlanga lutho. Uhlupho lokho lunjalo, lokho lumemetheka lunjalo. Akulanto esingathi thina kungono. What was received moment is what happened to ngane zingavele zibotshwe ngoba kukhanya ngane kube kuyi-operation ukuthi ziyagidiniswa. Then abantu beyisafa. Yethi nxa izimoto ezingane zingavunyelwa zibe khona, ole mali yakhe uyazingenela lapho athanda khona. Manje kukhona okwakathesi ukuthi akumelanga ube li-choice. Sokumele ukuthi ungene kwizukho whether uyathanda kumbe kawuthandi. Nenye into abakhala ngayo futhi abadala bathi bona nxa uthwele ishaka lempuphu ungena kwizukho kadibhadali. Sokuyi-extra mani kanti ungazingenela emotweni encane, imoto ezingane zazingabhadali. Kathesi sokubhadalisana ikho kunye. Njalo futhi zi-other thing abakhala ngayo kazifike endaweni eziningi, kuyaphelela endleleni ibhasi lethu. Lalapho kwakumele okwakusima khona amakhombi afinyeleli khona. Umtyalo bemthwalo yakhe sebhadala imali yakhe yaphinda chiwo futhi emangweni engafiki laphaya khona.
Litsho ngani ukuthi ukuphithizela lokho kusemabhasini, abantu beswela imota zokuhambisa, kungaba lomthelela ku-COVID-19?
Yes, into e-COVID-19 le iyasiphaka kayisiphathi kuhle ngoba abantu nxa sebethe baminyana kunjana uzathola ukuthi lama mask akhona lawo kasagqokwa kuhle ngendlela lapho kumele khona kugqokwe ngoba wonke umuntu uyabe sejahile. Njalo futhi enye into abakhala ngayo abadala, akula timetable, ayikho i-timetable ukuthi ibhasi ende iyasuka sikhathi bani ifike sikhathi bani. Njalo mzwana kungela diesel, akula notification ezela kuzoko ethi namhlanje bani singangeni ethawuni asilanga i-transport. Baza kuphela abantu besuka labo ezindlini babandenise lapho edolobheni ukuthi babafinyelele babuyele ezindlini sokusuka yinkinga. Njalo le ndaba liyake yayivela ikhona yabantwana besikolo omama labo babafundisa abantu babo ezikolweni lapho ababona kungani yikho kubajabulisa khona. Njalo abanye emalokishini lapho abahlala khona uzathola ukuthatshana primary school ikhatshana bebe sebesika ukungcono sibahambise-ke lapho esifinyelela khona esibona kungani kulula ukuthi abantwana bahanjiswe-ke izimoto zomizana ababezi-organiza njengabazali njengezakhamizi bathwalela abantwana babushele njalo emakhaya.